Toku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 24 kuzibandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla uZulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi bazabotshwa yini abetheswa amacala enkohlakalo abagoqela unkosikazi Grace Mugabe. Izifundo ziqhubeka kuhle Enjobe High School kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi uhulumende uzabopha na abantu abedlula ikhulu abagoqela ababeyiziphathamandla zakhe abetheswa umlando wokuthola umhlabathi ngokungekho emthethweni leminye imisebenzi yenkohlakalo. Abantu laba bagoqela unkosikazi Grace Mugabe, usomabhizimusi ongumeli weZimba South edalele parliamente njalo elilunga leZANU PF, umnumzana Philip Chiyangwa, iziphathamandla seCapes United umnumzana Namo Tutisani, umnumzana Ignatius Chombo, uGeorge Mlilo, Shadrack Mashaya Mombe, Lonyasha Chikwinya. Amabizo la aphume kuphenyo olwenziwe nguhulumende obeluhlolisisa imisebenzi yenkohlakalo kusukela ngomnyaka ka-2005. Ikhomishini ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi iphezu kwalo lolu daba. Omgcini sihlalo wekhomishini leyo unkosikazi Lois Matanda Moyo uveze izolo ukuthi bakhathazekile kakhulu ngemsebenzi yenkohlakalo eqhubekayo elizweni. Usole njalo ukukhululwa amahlayana kwabantu abakhohlakeleyo nxa bethe babotshwa ikakhulu iziphathamandla zikahulumende. Sixoxela ohlaziya ezombusazwe njalo owalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla.
Siyakubongela khona lothiyani ukuthi labo bantu bonke kababotshwe, kodwa-ke kayisibe bona ababekuphela, singaza kwaqanjwa laba abanye laba abe-G40 kuphela. Akuqanje nabanye abaphakathi khona laphana sibazisi kuli kathi basele njani i-oditeleka ikathiki kubo, kodwa-ke kayisibe bodwa khona labo banye ngokumangalisayo. So-ke sisele ukuthi khona kube kucace ukuthi ubani othathwa ubani ongathathwayo, ngobana labo abantu abakhulunywayo labo liqiniso sibili. Yizigeleke eqebezane zathatha umhlabathi sokuyabongakala konkala kuthethwe inyathelo ethethwa ngokumenza lomusha bamudingiyiphisesesheni phakathi kwabo khona laphana bakabakade bonke izigilamkhuba lezi ezakwenzayo.
Zambe bengasala bebangaki kuhulumende kungenzeka lokho?
Akusakhethile laphana ukuthi kusale obani ngohambo obani, akukade bonke abayizigilamkhuba. Umthetho kawubanje wonke umuntu nje jikelele owakhamba owenza into ezingaqondanga, njengakhonale ukuthi umgabo wakhutshwa ngendlela ukuthi khona wayengenzi izinto eziqondileyo ebantwini wakhutshwa. Ngalokho-ke wonke umuntu kungabi nomthetho ozakhangela ukuthi benzele ngubani kumbe bengisela bani. Igilamkhuba kuphela kahle ihambe entolongweni kathi botshwe njalo lawo mapulazi kathathu, i-property yona leyo kayike yi-forfeited yi-state kuye ezandleni zestate ukuze abangezenza ukuthola umhlabathi lowo bebhenefithe kuwo, kumbe kube namanye amaprojekthi angenziwa phakathi kwaleyo property leyo eyathathwayo ngobuqili.
Siyabona njalo ukuthi udaba lolu solusezandleni zezak, singababona bebotshwa ngempela abagoqela unkosikazi Grace Mugabe.
Yes, izakhi layo kumele yenze okuzafuthisa abantu, yakhethwa phela ukuthi khona idile nezilamkhuba ubumenenene. Ngakho-ke kumele izitshengiseni ibe lokungukuthi abantu bese bekholelwa kuyo, kungakhonokho phela okwenze epolisi kamfumela lokuyalo kuzekale kuyabongakala. Ngakho-ke akwenziwe ngendlela eqondileyo wonke umuntu ebe lokufithiseka kukho lokho abazakwenza umthetho umsebenzi sibulokuzwayo. Ngakubongela lokhu
unkosikazi Grace Mugabe Wetheswa icala lokuthatha iplaza wabhalisa limpahla ngamabizo ezihlobo zakhe ngaphandle kwembadalo waxotsha labanye lapha. Kambe kungabe kuyinto entsha yini lokho ukuziphatha amandla zikahulumeni? Ubona ingani kuyabe kukhanya kuhle ukuthi umuntu wanika izihlobo zakhe?
Bangamacala amabili wona lawo wathatha isazelo ngokomthethweni wayalibhalisa ngebizo lomunye umuntu ngama-tesis lana akuthiwa khona kumele ayisejise nguyena lawo ma-tesis lawo. Ngakho-ke baqondane nomthetho kungakhangeli ukuthi khona bengubani izeli kumbe besaziwubani bakhangelane nomthetho ngobana wathula umthetho wesizwe.
Xa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kulandela ukutshengisela kwabafundi benjube high school ngomvulo, izakhamizi zaleli lokitshi zithi sokuthule njalo abantwana sebesiya esikolo kungisi obefundisa izifundo zebiology umnumzana Brian Mutsiba ocatshangelwa ukuthi nguye owatshotshozela ukutshengisela lokhu. Nguye ongasekho kulesi sikolo ngoba wabaleka waphuma elizweni. Sixoxelo wake waba ngukhansila wenjube olabantwana esikolo lesi umnumzana Phineas Ndlovu.
Hayi, umumo awuzange wabathensi especially ebazalini. Umumo wawukhona phana ebantwaneni. I remember ngidlula khona phana bekhona phana abantwana. But hayi, kwakungangeneli bantu kakhulu. Abantwana labo thuma ekuboneni kwami, hayi babengayesibo labantu abantu abaviolent. Babengaviolent ekuboneni kwami. Ngabantwana nje abenzinto esingakwazi ukuthi onguye wayeba-organize exactly wayevele batsheleni what was the motto behind it. But hayi, as from that day up to now angikazwa lutho lurong.
Yena lo umbalisi okuthiwa ubalekile ubedingwa uyadingwa ngamapholisa, engaye nguye owabaqoqayo yini kumbe labo abantwana balokufuthelana?
Ngibe le challenge enkulu and ngaphikisana labantu abaningi especially kugroup engiyiyo labanye in public. Ngibatshela ngithi mina abantwana it wasn't their fault. Kulo muntu waba influencer abantwana labanye. Ngoba iqiniso elikhona sibili ngasifuna ukukhuluma iqiniso liphelele. Wonke imali ezidimandwayo ezama levies zimali ezaproposwa ngabazali emhlanganweni. Forehead le SDC babebiza abazali babatshele isituation abahleli kiyo and bavume abazali. Ngifuna ukunika i-example yempophoma lapho kulomzukulu wami khona. Sahlala phansi savumelana ukuthi nxa uhulumende evumile sizabhadala imali engange $600. Esikhulile bavumelana i-$400. Enjube bavumelana i-$400. Angiboni ukuthi umntwana wayengakuthatha ngathi khonokho kungalamuntu obehind. And that person mina I'm still condemning ukuthi wasebenzisa abantwana ku-area abangafanelanga abasebenzise ngoba mina ngaze ngabatyela abanye kugroup ngathi except nxa abantwana beyiba bazazibhadalela ilevi, yes, but nxa ilevi izabhadalwa ngabazali I think there is something wrong ngoba abadala they were called whether there was a quorum or not a quorum. But nxa kuyikuthi bavumelana laba babekhona abantwana one or the other omnye umuntu wabasebenzisa kuyo
Kodwa sikhuluma nje alizange libone amapholisa kumbe abanye abantu abangaba ngamapholisa ensitha.
Well, labana abantu kujwayele baba khona lelo langa. Lelo nxa babe khona kumbe bese behamba ama 1-1. But to my understanding lami ngidlula khona phana always. Hayi, akusei ngoba I think babu realize kumbe bakubona ukuthi kukhona nxa bedinga they are looking for that person and then alowo muntu ngiyoza batshela ukuthi waye kuthethe ngaphi. But bangaba khona andaba nangabantu abavele behlezi bekhona, they are always there. But that day sokwenzakele they drove their cars off they go. Angikholwa ukuthi kukhona okunye okwaba. It's very very pitiful la, very pitiful. Nabantwana bayahamba nje besiye esikolo.
Umnumzana Phineas Ndlovu ngumzali olabantwana abafunda eNjube High School njalo wake waba ngukansila. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Ku kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibili njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawini inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Abafuya imbuzi bakhala ngokuswelakala kwemithetho elawula umsebenzi wabo okwenza kube nzima ukuthi bathengise imbuzi zabo kwamanye amazwe. Kufika uAnastasia Ndlovu.
Umsebenzi wokufuya imbuzi ubikwa ukuzinga eliphansi kakhulu ezweni abaphakathi kuwo bekhala ngokuswelakala kwemithetho ecacileyo elawula ukufuywa lokuthengiswa kwembuzi, inyama, uchago loba isikhumba phakathi kwelizwe lakwamanye amazwe. Umnumzana Lindani Ncube omunye wabafuya imbuzi emangweni wematobo uchasisa ngodubo olubhekane ngabakulibhizimusi.
Imithetho ayikho elawula abantu bembuzi okugcina kusenza ukuthi abantu beyenze umathanda. Ukugcina kusenza ukuthi abantu behambe kuma-farmers emakhaya la abadala balime nzima imbuzi zabo inde bethwele nzima bezinika ukudla bencedisana labantu ukuthi ziphile ngapha kulabanye futhi abatshontshayo. Kodwa inkinga ekhona umuntu ebesebuya ezothenga imbuzi ngentengo ephansi kakhulu ethiya umlimi ekhala. Engathi uhulumende kufanele efake imithetho ezayenza ukuthi ibusiness le ihambe kungabi lomuntu oluzayo phakathi.
Uncube uqhubekele phambili ethi inkinga enkulu abahlangana layo ngemigoqo lapho bedinga ukuthengisela izifuyo zabo phandle kwelizwe.
Sile challenge enkulu kakhulu ngoba imarket enkulu engabisa inzuzo kuma farmers esenza lawo yileyi imarket engaphandle kwelizwe. Imarket leyi i-challenge ekhona ikuthola amaphepha esingathi ngama import permit avela kula amazwe esikhangelele ukuthi sihambise kiyo njengeAngola. Ukuthi sithole i-import permit le sokubenzima kakhulu njalo sesisebenzele Ministry of Agriculture sibazama ukuthi besincedise ukuthi sithole lawo maphepha. Sesisebenze kakhulu futhi le embassy eZimbabwe le embassy eAngola ukuthi sithole la maphepha kodwa sesibe lama challenges ukuthi akaphumi kodwa sokube ngumchudulo sibili iminyaka eminingi.
Phezu kwaleyo migoqo uncube ukhala njalo ngentengo yembuzi ehlukeneyo ezweni.
Silembuzi ezijiyeneyo, silembuzi ama i-local breed engathi ngimathabele gosi, sibe lembuzi le engathi ngama-crosses uyabe usukrose amabhuwa lemathabele.
Unkosikazi Londi Ncube laye okubhizimusi lokufuya imbuzi ukhuthaza abesifazana ukuba labo bangene kubhizimusi leli.
Okwakhathesi eZambia badinga i-breeding stock so sikhangelele ukuthi lathi we try ukuthi sizihambise to Zambia, we work le Zambia. Abafazi silamandla esilawo. Uyabona umuntu ongumama uyakwazi ukuphatha kuhle into. Umama ungamnika inhlanyelo uyakukhiphela into sezizinengi. So bomama asivume nini sidinga inhlanyelo, singayiphiwa inhlanyelo yethu le siyibambe siyihlanyele siyiphathe kuhle. Sathi siphutha umnyaka sebe sesinezinto eziningi ezimangalisayo njengabomama.
Uhulumende weZimbabwe kakabi lemithetho ecacileyo yokufuya imbuzi okugoqela lamakhansili wonke ezweni okwenza abantu bengabi ledlabuzane lokungena emsebenzini wokufuya imbuzi. Imbuzi ezifuywa eZimbabwe zilomkambo omkhulu emazweni angomakhelwane kanye laphetsheya awe-European Union. Umhlubulo wonke weMandebeleni onganikuhle izulu ingcwethi zokulima zithi ulungele kakhulu umsebenzi wokufuya ikakhulu imbuzi ngoba zihambelana lomumo womkhathi okulesi sigaba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzavumela uZulu weZimbabwe jikelele odinga amapassport ukuthi awahlawulele ngemali yaphandle. Iphephandaba leHerald lona lithi owake waba ngusikomitshi wamapolisa umnumzana Augustine Chihuri wantshontshela amapolisa ayezama ukuthenga izindlu imali engange 4 million US dollars. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubona ndasakazi beStudio 7. Mina elami igama ngimandla isibongo wabo Khomala. Ngisuka esigabeni sasesilobela eMagoronga. Ngokuhlala manje ngesegodi. Basakazi bethu, hey, kuningi okungasiphathi kahle emoyeni njengezizalwane zaseZimbabwe. Ukuphila esikwenza emazweni la esiphila kiwo akumnandi. Akukho mnandi neze, siphila ebuhlungini obukhulu kakhulu kodwa lokho kuyimbangela yokungahambi kahle kwezinto ezweni lakithi. Esifisa ukuthi kube kuyenzeka, kube lo tshintsho nje. Siyafisa nathi ukuthi ngelinye ilanga kutshintshe ezweni lakithi nathi siphile ezohluphekela labo ezandleni zethu ezweni lakithi ngoba ukuba kubi kwezwe lakithi kusenza sihlukumezeke kakhulu emazweni esiphila kiyo. Ngoba nxa izwe lakini lingekho lihle, labangani bayancipha kuwe, ikakhulu abantu abanemali okufanele usebenze ngaphansi kwabo. Abakuthandi ma ungumuntu waseZimbabwe ikakhulu ngoba bayazi ukuthi ulambe kakhulu okungangokuthi ziningi izinto abangakucabangela zona ezimbi. Okokuthi noma kunika umsebenzi wakho umlungu, ucabanga ukuthi njengoba vele uphuma ezweni elinendlala enkulu engako, ayikhona nje into ozoyenza uzomosha nje kuphela. Noma ungabe unenhliziyo yenhle ungacabanga ukudlwangudlwa kodwa ukungabi kuhle kwezeka kithi lokhu oso okukhona mtengwa esiphila kuwo la ngaphandle kunzima kakhulu. Lokho kuyasihlukumeza mpela. Siyafisa lathi ukuthi ngenye imini izwe lakithi libe lilizwe elilihle elizovakashelwa ngamanye amazwe, lathi sike sibonakale singabantu kwamanye amazwe esiphila kiwo ngoba lokho kubuhlungu kakhulu ukungabi kuhle kwezwe lakithi. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7. Mina ngiwugugu Khanya. Sizubuhlungu ngendaba yamatitsha angaphiwa imali. Ubuhlungu sibili ukuthi baye emsebenzini bona bengela mali. Ubuhlungu lakubazali abadinga izimali zokuya esikolweni bengafundiswa. So umzali nguye osephakathi kosizi. Umntwana akafundi, imali sihambile, utitsha akaholi abayokwengezelelwa imali. Wakhanya vele kavananzwa. Okumangalisayo ukuthi uteacher, umuntu wonke usuka esandleni sika teacher. Ukuze ube ngupresident usuka esandleni sika teacher. Ukuze ube lisocha usuka esandleni sika teacher. Ukuze ube ngudokotela usuka esandleni sika teacher. So teacher nguye kumele ingabe uyaphiwa imali eningi ukwedlula bonke laba bantu. Kodwa uhulumende uteacher umkhangelela phansi. Sizubuhlungu ngamateacher angaholiswa imali zabo. Kathe sasikwazi ukuthi ilizwe lethu liza kuba yini.
Salibonani basakazi beStudio 7. Ngikhuluma lowo ngale nto ebefuna ukukhulunywa ngumnumzana uChamisa ukuthi abantu bangene ezitaladweni batshengisele ukuze uphoqelele umnanga kho ukuthi athi ubuye etafuleni bakhulumisane lo. Layo uChamisa uzawulungisisa isimo somnotho ekhaya. Yebo siyavuma ukuthi umnotho sifuna ukulungisiswa kodwa manje sekukhulumwe ukuthi kungena ezitaradeni. Mina ngokwami angivumelani naye ngoba siyazi ukuthi umnanga kwavele ngumuntu ongananembeza, ngumuntu onganazwelo. Ukungena kwabantu ezitaradeni eZimbabwe laphana kuzoshiya kufa abantu abaningi nabantu abanenge belimele. So angubona ukuthi kungasisa ndawo ukuthi kube lokho kufa abantu kulimala abantu. Ekugcineni kunye kungalasombululo esitholayo kodwa abantu belinyazo sebezolokho belandelelwa amanye abama human rights ilungelo abantu lama oppositions beboshwa besenzwa konke nje ucuko olukhona siyamazi vele umnanga. Kube ngithi uChamisa wangcona lindela nanga umnumzana ombeki ungathi uyasondela ekhaya ufuna ukusiza maybe njengomuntu olekhandidate uqina uEmerson Mnangagwa mhlawumbe naye uNkulunkulu uzofika kuye athi ku-understand ukuthi no man isimo sekhaya sesiphuma kakhulu esandleni sesifuna ukuthi ahlale phansi kukhulunyiswane kulungise ezomnotho nothi ngendlela umnumzana uChamisa ukuthi sikwenze ngayo ukuthi singene ezitaretweni. Hayi angiboni ukuthi kungaba yindlela enhle. Siyazi ukuthi vele umnangakwa imbali yakhe injani ngocuku. Nanku bazi bamnika le gama lokuthi i-crocodile. Inhliziyo yakhe nje ayiyona inhliziyo enomusa wenozwelo unonyalwa nomuntu lo. So ngithi akusilindeni yini uMbeki. Mhlawumbe bakhona abanye ama-African leaders azokhuluma naye izana uPF kakhulena umnangakwa labangani bakhe laphana kuzayo. Kuzame ukulungisa isimo. Ngoba ukuthi singene ezitaladeni hayi no kwami amvumelani naye umnumzana uChamisa. Ngiyabonga.
Labo ngebe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyeneliswa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale le-High Court kwele Malawi selinqume ukuthi izikolo kazilalungelo lokwala ukwamukela abafundi abaphothe inwele njengamarasta. Ukwephulwa kwamalungelo kanye lokubulala mahlayana kwabantu ngamapolisa kwele Kenya kuvikwa kusanda. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa uMongameli Donald Trump kuqhubekele phambili edale leCongress. Abatshutshisa lolu daba bengabe bandla eliphikisayo elamaDemocrats bechaza uTrump njengomuntu okhohlakeleyo. Vathi ukudinga ukungenela kwele Ukraine kundaba zombusazo weMelika kwakuyindlela yokuzama ukungcolisa oncintisa kukhetho lukamongameli kubandla lamademocrats umnumzana Joe Biden ngoba uTrump esesaba ukuthi uzamnqoba engancintisana laye. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona apha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Lokhu mbona beyibalabalisa lapha sikhangela nje uyaqhubeka futhi namhlanje kodwa sisuke sinazelele futhi ukuthi abantu beqembu likamnumzana uTrump iba ngathi baningi laphana ephalamende sekuzoba nzima mhlawumbe impela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho ngibona ngathi kayisizi kangako.
Nga ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale ke edale le Senate ungathi
ningakusiko ukuphikisana phela engingathi kule transparency ngolimi luka Queen ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso phela abalaziyo kodwa bathi phecelezi besenzela ukuthi bangabonakala ngathi ngabantu asebefucela umnumzane uTrump ngaphansi kwebhasi ngoba bekuqembulile.
Siyabona ukuthi ke abakubandla lama Republicans bayala ukuthi kube labafakazi kambe kuyini okwenza ukuthi benze njalo.
Lokho kusoba lokuthi nxa ungathi umuntu olokufakazi kabangavunyelwa ukuze efakaze kukhona okufihlwayo. Zikhona izinto ezimbi impela okusoba lokuthi umnumzana uTrump wazenza kodwa ke ukuze avikele ukuze bamvikele yikho bevala ukuthi abafakazi laba baze bazeletha ubufakazi babo.
Bazamvikela kuze kuthini?
Lapho asazi ukuthi indulo xa kuziyowela kodwa ngibona ngathi kwinto engalunganga kakhulu ngoba nxa usuka usiba le mfihlo kutho ukuthi kukhona okubi okufihlayo ngoba ngabe yinto enhle akule sizathu sokuthi ifihlwe into enhle kusho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo.
Ye, nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu ngabasoze bedliwe yini kukhetho oluzayo?
Kusengenzeka ukuthi badliwe ngoba sekubonakala ukuthi kusebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo. Njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sobala ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile bona ukhetho nje bese sokusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Baleke imbiko elisumele yona ku Facebook Vasco Nyaningwe Moyo utwena msakazi wami uvuka njani. Thabisani Ncube utwena emsakazweni msakazi livuka njani. Skumbuzo Moyo watching from Joburg kwele South Africa. Ulinzi Hamon uti yabo ntunga machono msakazi kunjani Hamon. Sonke Khumalo SK utwana livuka njani msakazweni. Ngivukise le salukazi esizala mina endaweni yako Ndolwane esigabeni sako Buche. Kuzoba lo Thabisani Ncube utwana hi Hamon. Isikhathi bani ngapho and ngolwesingaki lapho okhona. Uyaphendula ke laphana ulinzi Hamon uthi yena kayindawo mongameli ngoba esenetha by majority ama Republicans kunenge okufihlwayo. Ukhuluma ke nge impeachment ka Trump. Gift Hanson, I am watching from DC. Ulinzi amona uyaphinda laphana uthi yena imnandi lengoma msakazi. Gift Hanson uyaphinda uthi wena thina siyalala manje. Master KG ingoma ethi Jerusalem esiqhubela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Ingoma emnandi, ingoma engithanda kakhulu. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. UZulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi unkosikazi Grace Mgabe labanye abetheswa amacala enkohlakalo bazabotshwa na. Izifundo ziyaqhubeka kakuhle eNjube High School kobulawayo kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past 7 nantambama phela. Okwaliviki lani lami sokwanela sidibaneni ngolwesibili oluzayo kundaba zethu zakusihlwa. Isiqalisileke eyami impela viki olivalelisayo nguntungamilinkomo litshone kuhle.